I-petition leyi iqondene lencwadi esazibhalela ama-international stakeholders wonke ngodaba lukamthwakazi. Kwenzakele ke ukuthi mhla ka 6 June yona leyi inyanga esanda kuphela, kulenye international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilurekhodile, baze basinika le case reference number, basebesazisa ukuthi ngemva kwe 60 days bazasitshela i-decision beyikhethe. Kanti langaphandle kwalokho basinikile urule wabo abasebenza ngaye, kumbe ngithi umthetho wabo abasebenza ngaye, okukhombisa khona ukuthi njengemthwakazi Republic Party singabantu abakhangelele ukuthi udaba lwethu luphathwe yibo, siyenelisile ukuhlangana lemigomo yenhlanganiso yabo. Ngokunjalo ke mina ngasengibhalwa as the complainant, kanti abantu bakomthwakazi bonke babonakaliswa njengabantu abarepresentwa yibo. Ke ugwalo lolu lufakile izinto ezizafunakala eziyibufakazi, ukugoqela indaba zegugura hundi lakho konke okutshengisa ukuthi umthwakazi uncindezelwe yiMashonaland kumbe iZimbabwe. Njalo bazafisa ukuthi udaba lolu malu siya phambili kubonakale ukuthi ngempela bakhona yini abantu abasayinileyo, mhlawumbe ngxenye ngizikhulumela udaba lolu kanti ngiyedwa, akulabantu abakhala ngohlupho lolu. So ke thina i-20,000 signatures leyi provoke ama stakeholders wonke, siprovoke iZimbabwe government eka Emmerson Mnangagwa ukuthi sibakhumbuze ukuthi udaba lwegugura hundi kasikhohlwanga ngalo, kalisoze lulale ngaphambilini kokuthi umthwakazi azathole inkululeko yakhe. Sebekhombisa khona ukuthi sebefuna ukuphuma bezimele. Leyo laleyo inhlanganiso yamazwe omhlaba esiqoqode kuyo, lalaba abangakasiphendula sebesiphendulile, sizabe siyiveza ipetition leyi njengobufakazi ukuthi ngempela mhlaba silalele. Ngethemba ubonile emalangeni lapha ku-social media ubaba uProfessor Lumumba ukhulumile ngamazwe alwisa ukuphuma emazweni abo, wabala oTigray oEthiopia, wabala obaloTsaleng eZambia, wabala imthwakazi kwele Zimbabwe. Silabo abantu asebefuna ukuthi baphume kwele Zimbabwe bezimele bebodwa bengumthwakazi.
Manje likhangelele ukuthi lingathola impendulo ngodaba lwepetition le, kuzaphathisani?
Ye, esikukhangeleleyo ngodaba lwepetition ukuthi kuzaba yibufakazi ngempela ukuthi asomqondisi moyo lalabo akhokhela labo asebefuna ukuphuma kwele Zimbabwe, kodwa ke kungumthwakazi wonke jikelele, ngoba umthwakazi wonke jikelele uzophakamisa izwi lakhe, utshengisa umhlaba ngenxa yana le petition, ngoba izaba segcekeni bonwe ngumuntu wonke ukuthi hayi, ngempela basayinile abantu esikukhulumayo akuveli emlonyeni wethu, kodwa kulobufakazi obubhalwe phansi. Uzananzelela ukuthi umhlaba kawusebenzi ngenkulumo nje evele emlonyeni, kumbe ngithi lokho esingakuthi yi-verbal evidence, but isebenza nge-written evidence, okuyikho ke imthwakazi Republic Party esikwenzile ukuthi khuphule izinga lokume methekisa udaba lwe-self determination, lokutshengisa ukuthi abantu bakomthwakazi ngo-1982 to 1987 babulawa ngegugura hundi, omama barechwa, abantwana bagigwa ngezingiga bebulawa yi-50th Brigade eyayithunyelwe ngu-Emmerson Mnangagwa lo-Robert Mugabe.